go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 Mbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala benomkhuhlane we-coronavirus livalwa ngci kusasa.
Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu, asimsekeleni sonke.
Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye.
Mbonanta nxa kusithi lockdown uthina kithi sibili izasilimaza kakhulu.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe lizavalwa ngci kusasa kulandela isinqumo esethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 elizweni okulomuntu oyedwa osebulewe umkhuhlane lo. Okwamanje kulabantu abayisithupha abagula umkhuhlane lo we-coronavirus. Kulo yedwa osewabulawa ngumkhuhlane lo. Uhulumende uthi wahlola abantu phose abangamakhulu amabili 198, kwathi-ke abafika 187 batholakala bengela mkhuhlane lo. Abayisikhombisa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Monica Mtswangwa obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe uthi ibutho lizaqalisa ukungena emphakathini namhla kusihlwa. Uthi kukhangelelwe ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uzalalela enze konke lokhu okufunwa nguhulumende. Intetheli izindaba yeStudio 7, uMlondolozi Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Baningi abantu emadolobheni abadinga ukudla, imali lokunye okumele bekuthenge kungakamisa ukuhamba kukaZulu. Kusesatshwa ukuthi lingakhuphuka inani labantu abangaba lomkhuhlane we-coronavirus elizweni lapho okulabayisikhombisa asebebanjwe ngalo mkhuhlane. Omunye wabo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Isikhulume samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa aseqalisile ukuya ezigabeni ezijeneyo ukwenzela ukuvimba labo abazangena emigwaqweni okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abanye abazavunyelwa ukuhambahamba ngabezempilakahle abalungisa umlilo kagetsi, abatshayela amabhasi eZimbabwe United Passenger Company ZUPCO labathengisa izitolo. Umnumzana Angie Mtodi, umsekeli womphathi ntambo ohlangothi lokwethulwa kwemibiko, uthi le ntatheli zindaba zizavunyelwa ukusebenza ngesikhathi kuvunje indawo zonke elizweni.
The journalists who work for various newspapers, radio stations and TV stations will continue to work as usual.
Intatheli zindaba zizabe zisebenza njengenjayelo ngoba njengelizwe sifuna ubakwazi okwenzakala emaphandleni lasezibhedlela lakho konke okwenzakalayo mayelana lomkhuhlane we-COVID-19.
Also generally the information to do with the COVID-19.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi abantu badinga ukudla okwamanje lobunye okumele bakusebenzise ngesikhathi kuvinje zonke indawo elizweni.
Kulokuphithizela okukhona emadolobheni wonke lendaweni zonke abantu bezama ukuthi bethenge abangabe bekufuna ukuthi bekudle. Siyabona kulokuxokozela okukhulu okukhona okwenzakalayo.
Uphinde wathi kukhanya engani uZulu uyakwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala, ngakho ke bakhangele ukuthi bazalandela ukufunwa nguhulumende.
Iqiniso eselikhona ukuthi abantu abaningi lumkhuhlane sebewesaba, sokulokwesaba abantu abaningi abasafuni ukuhamba endaweni lapho okuxokozela khona abantu abaningi. Ngenxa yalokho ke mbona ngani even abafuna ukuzisebenza abazisebenzayo bakhona kuya kuba nzima ukuthi bengene edolobheni bethu khona sesibuyile lapha sesizosebenza.
Umnumzana Dinga Muziphuthi omela iBulilima West edayele ePhalamende kubandla leZANU-PF uthi kumele abantu balandele okwethulwe nguhulumende.
Asinanzeleleni ke ukuthi ilizwe lakithi kuqakathekile ukuthi sihlale singabantu abathatha amaqhinga kusiya ngokuthi babecetshiswe ukuthi bayenze njani ibukhokheli belizwe labo. Yithi sodwa esingabe singabantu abangathanda ukuzwa ukuthi uhulumende uthini. Nxa siyaba siza kuthiwa sibonakala silokhu sisenza imisebenzi yethu njengenjayelo phezu kokuba sitsheliwe ukuthi ngesingathi siyama.
Kuthi abantu akumelanga bethuke ngoba ziningi indawo ezizabe zivuliwe.
Indawo eziphathelane lempilo zabantu kakhulu ezansuku zonke ezifanana lezibhedlela, ezifanana lama-pharmacies, ezifanana lama-supermarket athengisa ukudla zizabe zivuliwe. Abantu besiyathenga kusiya ngalapho ababesuka khona.
Loba nje bekhala abanye abantu elizweni, umnumzana Matthias Vanda uthi uzagcina abantwana endlini ukwenzela ukuthi bengabi lomkhuhlane we-coronavirus.
Angizabe mbathe ukuthi lingahamba-hambi lisebantwini abaningi. Lesithethi kasihambi siyathena sizidalele endlini.
Isakhamuzi se-Warren Park esaziwa ngokuthiwa ngumrewa uthi bazalandela umthetho njalo bazabe befundisa abantwana ezindlini.
Hayi, mina ngiyabe ngifundisa abantwana bami ngedwa.
Unkosikazi Nomathemba Ncube ofundisa kobulawe uthi abantu babambeka ngaphansi ukuvalwa kwelizwe.
Sethukile, sikhakhamile ngokuvalwa kwelizwe okuza kwenzakala ngomvulo. Asikwazi ukuthi sizathenga ngaphi ukudla, ukuthi sizaphila njani ezindlini.
Uthi wephula inhliziyo ukuthi abantwana kabakwazi ukuthi benzeni.
Izikolo zivaliwe. Asikwazi ukuthi njengoba abanye ngo-form 4 abamele bebhale umhloliso, abanye ngo-upper 6 abamele bebhale, bavele bafunde u-January lo-February kuphela. Sikhangele ingxenye esikhuluma so ziza zivulwe maybe ngo-June. Abanye abantwana i-O-level, A-level bamele bebhale ngo-June.
Ihlanganiso ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni jikelele okulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,720 abagula umkhuhlane lo. Usubulele abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 31,700. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abantu bathi bakhathazekile ngokwenziwa nguhulumende loba nje sokulabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Uhulumende ubeke ngolwesihlanu ukuthi wahlola abantu abalikhulu 100 watholakala ukuthi iningi labo ngabala mkhuhlane lo osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Omunye wabakhonona ngokuvalwa ngci kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye ngunkosikazi Bekezela Khuphe ohlala kobulawayo. Unkosikazi Khuphe uthi okunye okuhluphayo yikuswelakala kwamanzi edolobheni leli.
Bana sitshelwe nge-Friday kulobunzima okokuqala ikhesha itholakale emabhenki ukuthi sithenge izinto, njalo imali esiziholayo kazenelisa ukuthi sithole konke esingakudinga for the next coming 3 weeks. Ezithi impupho kayibonakali, kayitholakali. Lapho ithola khona ithola ku-black market at inflated rates and baba bethengisa befuna i-cash, i-cash esingalayo. Bese kusiba le nkinga yamanzi. Sivalelwe amanzi i-city council kusukela nge-Saturday leyana bavula I think it was Tuesday ebusuku. Ekuseni sesithi siyakhelela nge-Wednesday amanzi ahamba kuze kubuyela namuhla. Sithatha amanzi ezibhoraneni line yangikhona have to queue for 5 hours. Kona phana you'll be rubbing shoulders labantu lithelela li corona yangona yena leyo kuthiwa sihlale endlini siyivikele.
Umnumzana Edi Sibanda ugcizelela esithi amanzi aludubo lapho ahlala khona eCountry Park okuza kwenza ukuthi kungaphumeleli ukuhlala ezindlini ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Aphasithwele nzima sibili i-city council wobulawayo yasincitsha amanzi. Sesile 1 week singela manzi, sithwele nzima sibili. Lokuthenga kwakhona lokho kudliwayo kuyahlupha njani kuzima.
Wothenga ethengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe, unkosazana Pretty Mpofu uthi bazalahlekelwa ngamabhizimusi ngesikhathi kuvalwe ilizwe. Uthi bazabulawa yikucabanga ezindlini ngoba labantwana bazabe bengasela kudla bevalelwe.
Thina kithi sibili izasilimaza kakhulu ngoba njengabantu abaphila ngokuthi sichapha amabhodi ukuthi siphile lokuthi abantwana bathole ukudla lokuthi athi sithole ukuphila. Kunzima manje ngoba nxa sesihlezi phansi singasela income ebuyayo, which means sesilahlekelwa into eziningi. sesilahlekelwa ngamathuba okuthi sikwanise ukuthi siphile lathi njengabo bonke abantu. So i-lockdown leyi ayibuyanga ngesikhathi esihle babadube ngoba ize lokusincindezela. Siza ukuthi sithi ama loss of income siphinde sithi ama stress yena lawo i-stress kakhulu ngoba xa usuvuka ungumama uhleze endlini ungalaplani lempilo ungalaplani ukuthi abantwana badleni kuba nzima kakhulu. Kuphinde kuhlangane lokuthi kuzathi kunjalo ngapha i-city council iyavala amanzi bayasivalela amanzi akulamanzi ezimpompini ngapha lamagetsi ayahamba akulamagetsi kumele siphenye ngemlilo inzima kakhulu i-lockdown ngoba nxa kade siphuma sichapha amabhodi asithola sizithengisela lapha kade sithengisela khona bokusiba ngcono lezi nduvo ezikhona ngemakhaya singahlangandlazi ngoba labantwana bebehamba ezikolo manje labantwana sebevala izikolo sebetshona ezindlini sesibakhakele sesibona bonke ubunzima obukhona ezindlini sokusiba nzima.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF ukhuthaza ukuthi abantu balandele okwethulwe nguhulumende.
Uhlelo lolu luhlelo olubuya ngesikhathi sibili esifaneleyo. Ngathi futhi njalo luphuzile kancane ngoba izinto kade sesisonakala. Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu asimsekeleni sonke njalo kungabi lo muntu othi yena achiyane lalomqondo ngokuthi ungwale libani. Akula politics lapha emele sizifake. Kumele abantu beZimbabwe bemanyane behlangane ekulwiseni umkhuhlane lo.
Umnumzana uChicha Phulu omele inkulumane edalela iParliamente uthi uhulumende kalandelanga imithetho yelizwe esethula umbiko wokuvimba elizweni.
I-lockdown iqakathekile ukwenza ukuthi senqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi imithetho ilandelwe. Siyakwazi ukuthi i-constitution kayivumi ukuthi amalungelo abantu enqatshelwe kumbe athathwe kungalandelwanga i-constitution. So ama regulations la enziwe ngupresident Gatesi ngibona ngazani uthethe umsebenzi weParliament ukwenza umthetho ukuthatha amalungelo ngama regulations la ngibona ngani bekufuna ukuthi aqale enze istate of emergency engenza istate of emergency abe sisenza ke umthetho wakhe iconstitution iyakuvumela lapha sebesenzela ukuthi kube le oversight yeParliament iParliament ikhangele ukuthi umthetho uphekwe kuhle. Sisenqabela futhi kube ukuthi kube lokunye okwenzakalayo nxa khonapho ngesikhathi abantu bevalelwe ku-lockdown. Siyakwazi ukunenga okwenzakala emnyameni. Nxa kungela ama-journalist, kungela ama-lawyer, kungela abantu abaningi abangakhangela ukuthi kuhamba njani. Lama members of parliament engekho ukuthi akhangele ukuthi kuhamba njani lapho kuhlezi khona abantu. Ziningi izinto ezingenzeka. Sizibone when it's too late, isikhathi sesihambile. So mina ngokubona kwami ikho kade kumele bakwenze ngiyabakhuthaza ukuthi bakhangelisise konke abakwenzayo babone ukuthi bakwenza belandela umthetho.
Akwaziwa ukuthi kuzozalwa nkomoni kusukela kusasa. Abadala bathi sizoyicela isivuthiwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuyamemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emazweni anjengakwele Melika, Italy, France lamanye. Ele Melika yilo esililabantu abaningi abalomkhuhlane lo okwedlula amazwe wonke emhlabeni jikelele. Edolobheni le-New York kulabantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 52,000 abalomkhuhlane we-coronavirus. Usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 kwele Italy. Emhlabeni wonke jikelele sokufe phose abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000. Kulezifundi eziningi ezidabuka kuzwekazi le-Africa ezifunda kwele China ezehluleka ubuyela emazweni azo ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus e-Wuhan nyakenye. Izifundi lezi zithi sezihlale ezindlini phose okwenyanga ezine kulandela ukuvala kwendawo eziningi kulelo lizwe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wenzi umandla yena baba mkhulu babelobola usenzi.
njengokulithembisa engakwenza ngeviki phelileyo. Siqhubekela phambili sikhuluma ngesithembu. Ngilomama ke lapha ke unkosazana Sikathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Umanyathi ke siqhubeka sixoxa ngakhonokho ke okuthiwa isithembu. Kambe isithembu siyafunakala yini ebantwini, kumbe ke vele abantu sebesisola okunye okumangalisayo? Ake sizwe ke uthi Umanyathi uthini.
Obaba bayafihla ukuthi lesithembu, uyabona bekulokho besokusenza ukuthi nxa esazi istatus sakhe ngale ngikhaya abe sengasatsheli lowo ngaphandle. Uyesaba ukuthi maybe uzamyala kumbe njani. Ma kuyikuthi uyazi istatus songaphandle, uyesaba ukuyatshela lwana ongale ukuthi ngale ngikhaya kuthe batshela ukuthi istatus sami ngilo muntu ngale phandle simiso. But nxade bengayenzi obaba into eyodwa, abanjengomanye abangathathwanga labade bezaba le nhlanhla dube bevuke bethethwe. Manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni, inzima khona lapho. Lami ukuthi ngifihlwe angifuni, ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem, iproblem yami labayithi lwana kakho phakathi abamazi. But nxade obaba bengayenza into ibe clear ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongikhawuthi hayi sengithatha lapha ngilo ma ngidluli ngale, sibe sesiyahlangana sihambe nini sonke siye eklinika, yonke into esiyenza usiyenza sindawonye, I don't think there is a problem. Manje iproblem iba khona nxa befihle, yikho lapho isithembu esiyingozi khona. Balazo obaba bonke bale thembu, but bayafihle.
Sesidliwe ngumangoye, sicela ukuthi ugqibe khonapho Manyathi.
Obaba sibili balesithembu kodwa bafuna kusibeka egcekeni, yikho sokusenza ukuthi omama abaningi sibe sindle. Ngoba lami ukuthi ngibe likhwapha ashiyo into engingayivuma. Lokho kube sokusenza ukuthi inani labo mama bangalabo baba. Nxa sithi umama ongalaba, ngithi umama ongala even iboyfriend selisiba phezulu, uyabona, ngenxa yokuthi ukuthi ngibe likhwapha angiyenkwanise ukuthi ngihlale ngifihliwe. Uyabona, ngangcono ngichazwe ngibe segcekeni kulokuthi imbe likhwapha. Lokho hayi. So yikho isicelo sami sikobaba ukuthi bobaba ake lizame ukwenza izinto zenu zibe segcekeni. Sibili umuntu ongubaba uyakuya kuye kufuna, but ebe sekutshela ukuthi lo mama ngale ngikhaya akafuni umama lwana bekwazi. Manje mina lami ukuthi ngifihlweke hayi, bese ngikhetha ukuzihlalela ngedwa. Nyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi, ungadinwa lakusasa. Hayi ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko. Silethemba lokuthi siyahlangana singamaphiliyo njalo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, zimpapo muhle, mthwakazo muhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Thabang Nare, oyisalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika, njalo ulilunga lenhlanganiso ye-Citizens Initiative, yona elo hlelo ngasebulenjini ku-internet olujonge ukubuthanisa imali ezasetshenziswa ukusiza abodokotela elizweni ngesikhathi lapho umhlaba wonke jikelele okugoqela kwele Zimbabwe ulwisana ngegciwane le-coronavirus kumbe COVID-19.
Umzana Thabang Nare, unjani futhi wami?
Hayi, isiphilile Mike, linjani nakhona ngapho?
Hayi, siyaphila. Awungitshele okuningi mayelana ngohlelo lolu.
So siyazi nge-Citizen Initiative, abaningi bazi ukuthi kube le cyclone Idai ngo-2019, kwaba lama citizens clinic lizwe lonke, eBinga, eMaswingo, eHarare, eMutare. Kuncediswa abantu abadala abangayenelisi ukuthi bethole usizo lwamadokotela. Ngalolo nyaka ka-2020, njengoba sekwenzakele umhlaba wonke kube i-outbreak le-corona, so sikubone kufanele ukuthi kutholakale indlela zokusebenzelana labezizukulwane zeZimbabwe, ukuthi kutholakale indlela yokusiza ikakhulu amadokotela. Siyazi ukuthi amadokotela lamanesi yibo abahlangana lo mkhuhlana lo ngenxa yomsebenzi wabo. Sizama ukuthi sithole indlela yokuthi kutholakale i-protective equipment ehlanganisela ama-maski, ama-glove, lama-overalls angkhona.
Njengenhlanganiso lithi likhangele ukuhlanganisa imali yona efika 50,000 unigold. Ubona ngani i-50,000 iyenelisa na ukusiza abodokotela? Sikhangele udaba lokuthi eningi labo bayakhala besithi impahla zokugqoka zokuvikela umkhuhlane lo abanazo.
okuqhathekileyo ukuthi njengoba sibona kufana nalengcebethu uyazi nxa kufakwa imali laphana omunye ngafaka eyakhe i-10 ofaka i-20 omunye faka i-50 omunye faka i-100 imali leziyanazi iyakhula zibe ziningi so yindlela e-practical yindlela ebambekayo abantu beZimbabwe abasikhatshana labasekhaya abangasebenza ndawonye ukuthi benze umahluko ngalesi sikhathi sobunzima.
Ngilethemba lokuthi kulabantu abafisa ukuphatheka kuhlelo lolu. Cibe ingxoxo yethu utshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze baphatheke kuhlelo lolu.
So sihlobo labangane iGoFundMe ikhona izancedisa eHarare koBulawayo eMtare eGweru konke lapho siyabe sithola khona amathuba ukuthi sincedise ilizwe lonke. Ungahamba kuTwitter udinge i-Citizens Initiative uzayithola kuFacebook ikhona i-Citizens Initiative la ku-GoFundMe ungathi Citizens Initiative uzayithola khonapho sifakile sibili amaposta lamaflyer yonke indawo kasithumezelani isihloko labangane ngama-message ka-WhatsApp sisihlanganise imali lezi sidala umahluko kwelakithi eZimbabwe.
Hayi, thank you so much Tawang, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ngiyabonga la Mike, thanks.
Hayi, mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusizi izulu kandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini. Ngalisoze liyenelise ukushayela incingo ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, your username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili olevalisayo nge njabulo igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hove. Sike sizwe okuphathelane lezokholo lesiKristu.
Uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ilizwi siyalithola eTestamentini elidala incwadi ngamprofeti uEzekiel sahluko samachuma amathathu lesikhombisa. Indima siyabala indima ezintathu kuphela ivesi lesine sisiya kwelesithupha. Ivesi lesine lithi wayesithi kimi profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo ithi bhekani yakungenisa kini umoya niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, nginike umoya, ngiphile, nazi ukuthi nginguJehova. Bazalwana abathandekayo, namhlanje sihlangana umhlaba wonke ugobise amakhanda. Abantu becabanga bengaqedi, abanye inyembezi zibashisa emehlweni ngaloko kwehlela umhlaba wonke. Asiyonto evamileyo leyo kuthi umhlaba wonke jikelele uzifumane usebunzimeni usenkingeni njengale ekhangelane lomhlaba okwanamhlanje. Yikho esingathi lokhu mhlawumbe yikho wabonwa uHezekiel. Hezekiel uthi wabona isigodi samathambo omileyo kakhulu. Amathambo into omileyo eyayilempilo kudala. Impilo kayisekho lapho sedlulela kwezinye indawo. Kodwa lapha ke uHezekiel uthi ebantwaneni bakaIsrayeli ethunywe uNkulunkulu, lina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Lina sizwe seZimbabwe kundana zonke lapho elikhona zwanini ilizwi likaJehova. Wena lapho ukhona awukhathalele ukuthi ungaphi kumagumbamane omhlaba, zwana izwi likaJehova. Lidlanxa udubekile, phela odubekileyo uyafana kwesinye isikhathi lofileyo. uyafana nje lamathamba ngelampilo uyafana nje lento ebungulahlwa inganakwa uthi zwanini ke lina elinjalo elihlangana lobunzima obuchiyeneyo namhlanje sihlangana lokunye othi coronavirus lokhu kungumbhuqazwe sukele China usiyafika eAmerica ngakho ngithi mina ngithi lapha kwelakithi sukela eGwembeni uZambezi usangulukudela eLimpopo suka kwaMtare sePlumtree zwanini ilizwi likaJehova lingaze lalahla imbeleko ngokufelwa imizamo iyazanywa ukuthi kwenziwe izinto eziningi ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane ongaka kuhle le mizamo le iyancomeka siyancoma laba abasebenza kwezempilo uzama ukulondoloza imphefumulo yabantu siyabonga kulabo abanye ababuya le ndlela ezijine ukubana lo mkhuhlane ungamemetheki kodwa okusala kungaze kwenzakale konke zwana ilizwi likaJehova uthi uJehova lanxa kunjalo ngizahlumisa inyama phezu kwenu nginimboze ngesikhumba nginike umoya ngiphile nazo uthi nguJehova uJehova kasinike ithemba lesi sikhathi kuyakwedlula lokhu othi ilizwi lakhe kaledluli uNkulunkulu ahlale lathi asiphephise umkhuhlane lo nxa kululaka lukaNkulunkulu sicele uba nalupholiswe
akuyiphethe mfundisi
umthandazo wethu namhlanje kule ngoma engiyithola esihlabelelweni ithi unabantu bakho nkosi ngezikhathi zonke ubagcina ubasiza endaweni zonke xa bewela imifula banabo wena nxa betshiswa imililo banabo wena lapho abakhathazwa khona baqiniswa nguwe nasizilwaneni nkosi bagciniwe nguwe bakhangela kuwe nkosi labo bantu bakho bayabonga bakothembe labo bantu bakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya sinomfundisi Thande Kuzintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu ungadinela kusasa untungamile inkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 4930 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala benomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 lizavalwa ngci kusasa. Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamashumi amabili lanye. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This